abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. I-Girls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela hatshi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela ngu-James Zikali othandana lomunye owesilisa.
Ngileminyaka eyi-24 indaba yami ngiqalisela ebhleni ngikhule nginemizi etshiyene labanye ngisiza ngifuna abantu besilisa. But asosizathu sokuthi ngazenza kodwa bengumuntu ozele enjalo even nami ngokubonakala kwami asokuzuthi ngumuntu wesifazane ngowesilisa kodwa ke ezindakithi kuyinto ehlambazwayo.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziwa ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi insuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungazi ukuthi njengamso inkazana aqede ngithanele enye inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelisa ukuhamba emgwaqweni sikhulekile loba nje besakhona belokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
Uthanatswa Gumbo isikhulumeli senhlanganiso se-Girls uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility leading to increased awareness.
Abaningi sebelolwazi olujulileyo olubalisa ukuba kwazi imithetho yelizwe abawenza ngayo osekwenza ukuthi baziphumele mgceke ukuba babami ngaphi uzulu laye kukhanya sekwamukela ukuthi abantu bayachiyana.
Unkosikazi Virginia Makigwana isakhamuzi sempophoma kobulawayo. Yena ke uthi liqiniso ukuthi sebebanengi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izidabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khonayo yabona budongi sisi uhambelani khona yikho khona lokho lama ngisazwisisa ukuthi antikwenzakalani waye abantu abatha sokungathiwa bathatheka ngakho kakhulu nongikwami ukuthi ngumkristu so ubutabane angibusapoti so lo utabane semphunga ubona all over lapha laphayana sokungathiwa yistayila.
Umqoqi Ncube ohlala kobulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga, kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi ese-Theological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nxa umamakho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe akutsho ukuthi khona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nxa ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.